sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Jonga Kandemiri obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-28 Mpandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkampani yamandla kagetsi eyezesa ithi uZulu kumele azimisele ukucitshwa kwegetsi ngamandla kunsuku ezilandelayo.
Sibona amanye amazwe njengabongilandi befaka amasolar panel elwandle ukuthi ba-harveste amandla akagetsi asuka elangeni, kodwa thina ngapha lokho esingayenzi lutho, senza nje okwizinto okuncane kancane, akula serious commitment.
Inhlanganiso ezibiza ngokuthi imthwakazi diaspora exhasa ibandla le-CCC ithi izalandela izifundo eyazithola kukhetho lwebulilima ukuze ibandla le-CCC linqobe kukhetho lwenyanga ezayo emadobo le-insiza.
Sifuna ukuzwisisa kibo laba bantu ukubana kuyini okwasebenzayo njalo lokusebenzayo lokungakusetshenziswa ephetheni eluzayo emadobo le-insiza by-elections.
ELeRussia libikwa selifuna ukuvala imingcele yalo ngoba inkulungwane zabasakhulayo ziyasuka ngobuningi zibalekela ukusiwa empini yakwele Ukraine.
Okwenzakala e-Ukraine thina we believe ukuthi i-propaganda nje. ERussia ayisoke yafaya defeatwa yi-Ukraine.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Inkampani yamandla kagetsi ezesa ithi uZulu kumele azimisele ukucitshwa kwegetsi ngamandla kunsuku ezilandelayo. Ukusilela kwamandla kagetsi elizweni kuqale ngeviki edluleyo kulandela ukusilela kwawo kwele South Africa. Kodwa inkampani yezesa ithi isizathu esikhulu esibangele ukusilela kwamandla la eZimbabwe yikungasebenzi kahle kwemitshina egaya amandla la okuza kwenza ukucitshwa kumemetheke. Izolo khona ngehola lechumi amandla kagetsi ahambe ilizwe lonke ngasikhathi sinye. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye, amagetsi ayahamba endawo eziningi, bathi bona kube kulokunye okungahambi kuhle eCaribbean mabe sitsho abezesa. Njalo kuphinde kube labanye abathi hayi amanye amagetsi okungakhulunywayo, amagetsi amanye adluliselwa eSouth Africa ngoba iSouth Africa ivele isengozini enkulu kakhulu. So awethu lawa vele mancane, amanye akhona abesedluliselwa ethengiselwe iSouth Africa. So inkulu mezikhona kodwa i-official position ukuthi bathi bona abezesa kukhona okungahambi kahle eCaribbean basakulungisa. So into esuka iphambanise kakhulu ukusebenza kwama industry, iphambanise njalo lempilo zabantu nje in general ukuthi nxa amagetsi engekho kusuka kube nzima.
Ngokubona kwakho kuyini okungakusenzakala njengoba kukhanya kuqale ngemva kokuba ele South Africa lithela lo selisilela amandla kagetsi sokwenziwa leyo kuthiwa i-stage 6 load shedding kwaqala eZimbabwe. Kungakuhamba njani ngokubona kwakho?
Uhlupho lwamagetsi akwele South Africa luhlupho olokade luvele lusiza, yinto eliminyaka eminingi isiza. Umonga wayengumongameli uJacob weSouth Africa uJacob Zuma wayasabona ezama ukuthi kakulungisiswe indaba ze-Eskom. Kanti njalo luhlupho olukhona emazweni ethu awe-Southern Africa oluzayo vele lukhona zweza luqhele. Kubangelwa ke izinto ezimbili, kubangelwa ikuguquka inguquko yezomumo wemkhathi, i-climate change. manje okwenza ukuthi amadamu ayo alama alezinjini zokugaya ugesi angatholi amanzi eneleyo as in the case ye South Africa bese kuphinda kungezelelwe i mismanagement eyokuthi besilokhe abantu inani labantu likhula inani lama industry South Africa likhula i demand yamagesi ise ikhula kodwa bengalungisi amanye ama power station agaya ugesi so khona lokho kwenza ukuthi kube le crisis kodwa yinto okumele ukuthi ngaba bakhokheli baqala bayibona 20 years ago baqalisa ukuyilungiselela waqalisa bese kusithi okunye njengemazwe ase angekusengezansi le Africa si relaxe kakhulu silelanga eliningi esingasebenzisa ukugaya ugesi kodwa ke kakubanga loku investa kakhulu kuloko sekuthi mina yi renewable energy emele ukuthi ngabe yiyo encedisayo kakhulu sibona amanye amazwe njengabo England befaka ama solar panel elwandle ukuthi ba harvest amandla akagesi asukelangeni as much as possible kodwa thina ngapha lokho esingayenzi lutho senza nje okwizinto okuncane kancane akula serious commitment i South Africa injana kubana isikhomo siyaqala kudala layo yafaka ama panel elwandle kwangezelelwa ugaya kukagesi kangifuna ukukhuluma ngama nuclear power station ngoba into ze nuclear zisuka thina ngapha eZimbabwe zingasihlupa kodwa ke into kume ikubuyela back ekuthini abakhokheli bethu bayasidisappoint.
Alo ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula izombusazwe ubexoxa icingweni le studio 7 esewange. Inhlanganiso ezibiza ngokuthi yimthwakazi diaspora iqhube umhlangano izolo lakuthange ntambama lezinye iziphathamandla zebandla le-Citizens Coalition for Change ezibikwa silolwazi ngesigaba seMathebeleland South ngendlela yokufeza injongo yayo eyokuthi leli bandla linqobe kukhetho oluzayo olwama-by elections oluzaqhutshwa mhla ziku-22 ngenyanga ezayo ematopo le-insiza. Ezinye iziphathamandla ze-CCC eziphatheke kule imihlangano zisebenzisa inkundla zebulenjini ezivalisa umnumzana Decent Bajila kucacaphulu Ntandondlela kanye lo Nomvula Mguni Nicola Watson lo Nonhlanhla Mlotshwa. Ukuze sizwe okuphume kule imihlangano usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lelunga lemthwakazi diaspora unkosikazi Nokuthula Gwebu.
Sizabe sixoxa lamalunga athiyeneyo njalo ulwazi esilutholayo kuleyi ngoxo kumbe umhlangano ngokuthi siyalisebenzisa ukukhuthaza abasekhaya izihlobo zethu izinini zethu ukuthi bayebhalisa ukuyavota njalo lokhu kwenza kuthuthukise injongo yehlelo lokuthuthukisa lokwazisa lokufundisa abantu ukuthi bazi ngokhetho njalo lokuthi bayebhalisa ukuyavota ngobuningi babo.
Siyabona ukuthi izolo belilomhlangano cishe ofanayo. Kuyini okuphume ku
besixoxa ngokhetho olwaba khona ebulilima lapho ibandla iso ye-CCC eyaphumelela khona njalo sixoxisana ngokuthi kwahamba njani njalo futhi besixoxa ngokhetho oluzaba khona ematopole insiza by election besixoxisana nje labo labenhlanganiso ye-CCC njengabahlali kumbe ngathi njengezizala zeZimbabwe sisekela umsebenzi omkhulu abawenzayo ngkhona ngale njalo sikhuthazana si nje ngalokho abakwenzayo.
Kahle kahle injongo yenhlanganiso yakho ngeyani?
Uhlelo lethu lumayelana ngokuphathisa lokusebenzelana lokusekela amalunga ase phakathi elizweni eZimbabwe njengoba thina sizalwa zeZimbabwe esingaphandle kwelizwe. Injongo yethu ukusebenza lalabo abasekhaya, sisekela lokhu abakwenzayo konke bona besekhaya thina singaphandle kwelizwe. Njalo siyafisela ukuthi ilizwe lethu lube labantu abenelisayo ukuthi bayobhalisa ukuvota, njalo baphumelele ukuthi bayovota ngelanga lokuvota. Okuqakathekileyo ukukhuluma labantu abasebenza gadalala ebulilima abasebenza ukuze i-TCC inqobe. Sifuna ukuzwisisa kibo laba bantu ukubana kuyini okwasebenzayo njalo lokusebenzayo lokungasetshenziswa ephetheni eluzayo emadopo le insiza by elections. Amazwi abo alesisindo, ngakho kufuze siwanike indlebe njalo siwakhuthaze.
Alo ke ngkosikazi Nokuthula Gwebu, ilunga lenhlanganiso yemthwakazi diaspora, ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 esebilitane. Nxa ukhetho oluzayo lungaba lempumela engavunywa ngabamabandla aphikisayo, kuza kuba nzima ukuthi badinge amagqwetha avela phandle kwelizwe. Ngesizwe imbono wesiphathamandla sebandla lezanu PF, umnumzana Joseph Chuma exoxa logeina kumede saidi weStudio 7.
Umnumzana ziyambe into ebeyikhuluma asiyonto emangalisayo njalo ethusayo, ngoba into eyenzakala emazweni wonke. Ukufaka esobala ke kubana thina lapha njengelizwe leZimbabwe siyabonga usekelo lomzamo we-Law Society eZimbabwe esithe yaqeqetshisa amagqeda ethu kuloko esikuthi electoral litigation, indaba zama-election nxa sezenzekele sezifuna ukuya emthethwandaba. Abakithi lapha sebekufundele, sebekwazi. Pho ke isizathu esiyabe sokuthuna sibe sidinga abaphandle siyabe singesani, ngoba thina vele njengeZimbabwe sifuna ukuvuselela iZimbabwe. Amagqwetha ala aqeqeshe kakhulu njalo alolwazi olukhulu, bayakwazi ukuthi bemele indaba zona lezo. Ngakho ke kuyabe kuyisidingo kobani esokubana sikhiphe imisebenzi ezandleni zabo, sinike leyo msebenzi phandle. Ngapha sisithi sifuna ukuthuthukisa umkhonomo weZimbabwe, sifuna ukukhulisa iZimbabwe. Asisebenzisena bethu, ngoba labo sebekufundele konokwana, sebekwazi ngempela. Akusela sidingo ke sokudinga phandle, yikho kuphela lokho okukhulunywa. And nxa ngimuzwe kahle ngibona ngani ukukhuluma ngendaba nje kuphela eze-electoral litigation, ngitsho phela lokhu okwendaba zamavoti nxa sokubangiswana. Kodwa nxa kungokunye lokhu, ngibona ngani omunye nomunye ulalilungele lokuthi azibizele igqodo lake alifunayo. Kodwa ke vele khona uyabe usenzani ukuthi uthathe igqodo eliphandle, umuntu ozamele andize aze lapha eZimbabwe uzahlala emahoteleni zinto ezinjalo njalo. Kukanti ke wena ungazihambela nje u-approach ene amagqwetha esilawo lapha eZimbabwe, abaqeqeshe kakhulu njalo abazwayo ngodumo lokuwazi imisebenzi yabo. So lokho kuhle kakhulu, bana njengeZimbabwe asifundeni ukuzimela sodwa, sisebenzise izinto zethu, hathi bana sibele ukusebenzisa izinto zangaphandle.
Alo ke ngumnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla lezano PF, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi uGainer Gumede Saidi, uphinde waxoxa locubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintinkandla.
Awumangalisi into ezithi kungamangalisi ukuthi kukhona phela abona oziyambi laba abaye bekufihlile bekuthukuzile emqubeni besenzela ukuthi indaba ziphume zibageza. Umuntu wemzini nguyobona kakhulu ingcekeza elapha ekhaya nxa ethe wafika. Abalapha ekhaya abahlala kulowo muzi babe sebejayelela leyo ngcekeza abahlala layo, kubo sekungathi kuyafanana nje. Kati sikhathi umuntu ovela ngaphandle ilihlo lakhe lendlebe yakhe seyitsho lamakhala akhe ayakunuka okubolileyo lapha ekhaya uziyambi ziyambi kafuni ukuthi amagqwetha avela ngaphandle kwelizwe abe yingxenye yalabo ababe phanyeke indaba zabo enkantolo ngoba uyakwazi alakho kwesaba mhlawumbe nxa kungokungomatholwane kwakhe lezi zanusi zibuya zingamagqwetha zizakubamba kube kanti aluba kakulalutho olufihlwayo na uthi amasango avulekile babuye abantu benkosi bazozama labo nxa bephumelela baqakezelwe nxa besehluleka kube kwehlule lokhu kutshengisela ukuthi kukhona kwaziyo ngokuhanyiswa kwezindaba ezinjalo inkantolo ezinjengalezi akumangalisi ngokuhulumende lo uvele uzonda yonke into nje engathi imtshela iqiniso
Hello ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseGwanda Okwamanje ke sikhangela iziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo Iphephandaba le News Daily lodaba lokuthi ugwalo lwezikhalazo zokubotshwa kukamnumzana Job Sikhala labanye ipetition oluthiwa luzasiwa kumanyano wamazwe omhlaba United Nations solulama signature afika phose inkulungwane ezingamachumi amahlanu 48,000 Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ilanga lokuthi abalemibhobho engelancwadi ezisemthethweni bengayisa emapholiseni bengabuzwa selizafika leli langa ekupheleni kwayona le inyanga ngemva kokusiwa kwemibhobho edlula amakhulu amahlanu 509 Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp
Studio 7 Studio Sabantu asibingelele Studio 7 ebantwini abaneqiniso nina en publisher konke kuliqiniso eningafihli lutho eningabi nama political agendas hayi siyabonga lo khulumayo Mr Ngungwi namakhorokhoro Mr Ngungwi et makhorokhoro lamhle please kunento engidlayo engihlukumezayo kunenga kakhulu okudinga really all the human rights abakhangele amalungelo awethu awoluntu ihlukunyezwa ngapha ama councillors asithu councillor wezana really is violating our human rights just at the moment amadona afuna ukunceda abantu abahluphekileyo bafika ngezimali and ubona ukuthi exactly labantu bahluphekile abadala bangasakwazi ukuzisebenzela ogogo abangakwazi ukuzisebenzela abantwana abangenabo mama nabobaba abangabancedisi yena uyayidiverta leyanto uyifaka kubangani bakhe abesizano kusho ukuthi uma ungasungwezano awutholi lu so khona okuyana awukuhlukumeza abantu uma sesikhangele futhi kambe ugogo lo bakithi izolubewile laphana sesilokuhamba ukhululo kasakwanisi nokuyofika emfuleni nokuyodinga amadonki akhe usegugile abantwana laba bathiwa ngabazali abanabo abantu ababancedayo kodwa sebehlukunyezwa through just because of izano because of that councillor ufuna ukuthi ebeloke esiya phambili ephakanyiswa ngamalungelo abanye abantu manje sesikela selo sibile siqakathekileyo ukuthi alibana ama-human rights ebengangenelela ake ngenelele ukukhanyele konke khona okuhla kunengakhulu okusihlukumezayo ngiyabonga
nisalibonani Studio 7 ngengabona uziyambi ziyambi ekhuluma ngokuthi igugurawunda isi-close chapter engathi i-close chapter njani bengaxolisanga yena uyazi ukuthi yena into uyasuza kodwa uyakwazi ukuthi ibandla elibusayo yilo elimvolve nje lokubulaleni abantu abantu manje abantwana nabazukulu bethu abanama certificate ngendaba yokuphuka wonga abala impilo enhle langesikolo akufundwanga ngendaba yokuthi bazothi amandivelana ukuthi azofunda kanjani abantu ababechaywa abantu bevithwa sibuhlungu sinje lasabulawela omalume sabokhulu sikhangela asihloniphe
ninjani ninjani bantu Studio 7 siyabingelela lathi siyajabula ukuthi amamessage ethu ma engafinyelela lathi esinye sizilo sikhuluma e-Studio 7 ukhuluma ngodivise umndumiso nkulu ngikhuluma ngisegoli embingelela umfowethu Ngwenya Norisi Ngwenya ohlala egoli lapha enyulensi siyazizwa inkulumo lapha abantu baphawula nje ngento yendabeni leyo ukuthi bona ama-sanction asezimbabwe indaba abantu bayahluleka nje ukubusa lokho nje kuthona bethu ama-sanction even beyangakhipha namhlanje siyafika udisemba izimbabwe yabe loku injalo izimbabwe abantu laba bayebababusayo abaluthi imali imali iyadliwa lapha ngasho bona abantu abaningi beliphonga ukujoyina izame phiphi bengayisapoti ba befuna ukudla kuphela ngiyabonga ngiyajabula kanti umlayezo wami ungafunda u-Studio 7
hhawu u-Studio 7 ninjani lapho bantu bakithi hhayi ukhuluma no-Prince lana aba so bengithi ngembuzi lana kulaba bantu laba abasalandelana nezanu uthi kathi laba bantu laba pheka kanje abantu bebebhizi belandelane nezanu kalaba bantu laba baright kude emakhanda bezebebamba umhlangano impela umuntu ethi ulandela izanu ehlupheka la engenanix engelalani engelani hayi bengithi mbuzi mna Studio 7 labantu kakahle bafuna ukuphalaziswa ngani yaziwani mhlawumbe kwenzeka ufunela impela imichemezwane zonke uzokufakela ebluestone bepalaziziyoni zibapalazi bazizwani laba bantu labo ulilima khona lapha enduneni yeni nale lokuthi tshila amanga la
ye amatshono umthwakazi omuhle lwe-Studio 7 omuhle litshona njani kodwa abasakazi bethu esibathandayo mina bengicela ukudlulisa lo myalezo nje kwi-government yezimbabwe ukuthi ma uligembula igemu kayidlalwa kanjalo igemu kayidlalwa kanjalo ma ifuna ukubuyela egemini akaqale axolise akaqale axolise ngale nto abayenza laba belungu ababekhona ezimbabwe bebathathela izinto zabo abanye babo bebabulala laba abaxotshwayo laba babaleka bathi izinto zabo bakhona ngale kubo-America baxoxa labo bona labo bantu akade becelwa kubusizo ukuthi ngababuye bezoyinvesta ezimbabwe akula muntu ongamthathela izinto zakhe ubuye kusasa futhi ubusuzomncenga ukuthi kabuye le yinye imali futhi abuye azoyinvesta khonapho wamtshontshela khona into zakhe waye ungaqala umnikeze lokho kwakudala uthi hayi nanzi izinto zakho lezane engangizithethe usungaqala-ke ubuye futhi uzoyinvesta kakutsha usumnikezile leziyana izinto zakhe zakudala for free so ma uligembula zama ukuvula ingqondo uvula amehlo ubone ukuthi imisteki yakho ikuphi ayikho nto ezaphumelela ezimbabwe ngaphandle kokuthi baxolise kuphela
salubonani ku-Studio 7 igama nguvela bahleke Ncube ekhaya kusestitini lapha mina ngizakhuluma ngamabandla wonke nje akhankasela ama-election amabandla lawa ungani sephumile endleleni alahleka mbijana ngoba amabandla lawa nxa esenza amarali abo asibezwa bekhuluma ukuthi bazasenzelani singabavotela instead sibezwa bekhuluma bethethisana bona bodwa bekhuluma elinye ibandla likhuluma ngelinye elinye lalo likhuluma ngelinye bethethisana instead kuthi kona bekhuluma umuntu ekhuluma ngokwakho ozakwenza ngangena embusweni ethi hayi mina ngangena embusweni kuzabe le-free education ngizalenzela imigwaqo ngizayakha izikolo ngizagebhela imigodi ngizayenza ama-price control isinkwa sibe yi-50 cents konke lokhu asikuze emarali nawo sizizihlamba kuphela hayi manje angazi ukuthi why sebelahlekile endleleni lo manje sizabavotela kuyabe uvotela umuntu ongakwazi ukuthi uzakwenzelani noma angawina ngiyabonga
salubonani salubonani ku-Studio 7 ngabe livuka njani izo zonke indawo kuqale kukingelela ababali bethu benyuzi ze-Studio 7 ngithi hayi mina ngiyajabula kakhulu ngokuzibala kwenu ngiyabonga sibili wami ngucwela ngumusa kankulunkulu ngokuthi asiyekeleni ukukhuluma abantu ngamagama abantu siyenze sikwazi ukuphela thina ukuthi sivotela bani umuntu lomuntu i-secret yakho uyazavela wena wethu singathethisani singaqamba amagama abantu labo kwabo gawule labo abakhuluma into zabo ezingelancedo labo asibayekeleni benjalo lingabi le ndaba labo bazabonwa unkulunkulu unkulunkulu ukhangele ukukhala kwezimbabwe isizafika ke emaphethelweni okuthi unkulunkulu eyibusise ngiyabonga okhulumayo ngayeeleli mama kunamemori lapho eshabulanyana ithi kunjani salukwazi sakonyana ngiyabonga
linjani kwa studio 7 igama ngu-MK ngibuyelupane eshabulanyana bengicela nje ukuphawula maqondana lalokho okuthiwa kufuna ukwenziwa nguhulumende we-ZANU-P F ukuthi funa abantu abangaphandle kwelizwe ba-investe ukuthi kanti behlulwa yini ukuthi banikeze abantu ilungelo labo lokuvota kuqala i-diaspora vote ngaphambi kokuthi bakhulume ngokwenza i-investment lama-diasporians waye benganikeza abantu ilungelo lokuvota kuqala sela lisitshelele ukuthi sitshelele bona ukuthi sifuna ukuvota kuqala funa i-diaspora vote ngaphambi kokuthi besitshele ku-investa kulesi scheme sabo lesi asibe siqalile asibefuna ukusenza fu ukutshontshela abantu imali zabo sebeqedile ngabantu abaselizweni ukudlala ngabo sibefuna ukuzodlala ngabantu bangaphandle kwelizwe khathela abantu be-ZANU P F funa i-diaspora vote first okokuqala ngaphambi kokuthi besitshele ngesikemu sabo lesi asibe siqalile asibefuna ukusiqala ngiyabonga msakazi
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika iyezi lezulu lesiphepho uHurricane Ian elikhangelelwe ukuwohloka lamhlanje esigabeni seFlorida libikwa selibhodlile kancane kodwa kukhangelelwe ukuba lezulu elikhulu elilolaka elizaqala ukuna ngezikhathi zemini. Kolunye udaba eliRussia libikwa selifuna ukuvala imingcele yalo ngoba inkulungwane zabasakhulayo zisuka ngobuningi zibaleka ukusiwa empini yakwele Ukraine. Lokhu kulandela ukuthathelwa izigaba zakwele Ukraine ezase zihluthunwe ngamabutho alelo lizwe. Kubikwa sokubotshwe abantu abafika phose inkulungwane ezimbili abale ukuthi basiwe empini. Kodwa umkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe umnumzana Innocent Ndibali uthi akusilo qiniso okwenzakala kwele Ukraine.
Okwenzakala e-Ukraine thina we believe ukuthi i-propaganda nje e-Russia ayisoke yafaya defeatwa i-Ukraine. Thina as you know ukuthi it is public knowledge ukuthi EFF Zimbabwe, EFF Africa, EFF Liberia, EFF Zambia, EFF Malawi, EFF Lesotho, EFF Swaziland, EFF yonke nje indawo simile Russia. We are very clear ukuthi i-Russia must actually continue to ensure ukuthi baya reclaim i-territory yabo, baya unite ama-Russians, baya unite region yabo. Akula lizwe elilamandla njenge-Russia elingavunyeza elingavumela ukuthi omunye umuntu ezofaka ezinye izinto eza endanger e-Russia. So thina si very clear ukuthi hayi okukhulunywa ukuthi i-Russia ixotshwe ngapi ngapi ngamanga propaganda, and we will never buy that. Russia is very strong and Russia will continue to reclaim territory yayo.
Sizwa kuthiwa uMongameli Putin usebamba abantu ngamandla ukuthi bayokubhalisela ukuba ngamasosha bayokulwa kwele Ukraine. Kukhanya abaningi bayakusola lokhu. Lina njengebandla lithini njengoba siyazi ukubana liyasekela uMongameli Vladimir Putin lohulumende wakhe?
uqinisile sibili mfowethu ukuthi EFF iyamsekela uPutin and EFF imi loPutin kuze kuyevalwa ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi uPutin ufosa abantu ukuthi bekulwa uPutin ulama enemies amaningi ainjinia ama protests akhoza ama problems wona lawa akhanye ngani abantu baphikisana laye ngamanga sihlezi siwazi amanga lawo sesike sawabona futhi eZimbabwe whereby ukuthi opposition njenge CCC iyenze ezinye izinto ezikhanye ngani hayi lapha sokunzima lapha sokufiwa yesokwenza lokho yesokwenza lokho okunye kungamanga kungasiloqiniso so lokho kuthiwa uPutin kunje hayi ngamanga i propaganda and the propaganda will continue to be there and tina will never buy propaganda as EFF Zimbabwe.
Alo ke ngumnumzana Innocent Ndivali umkhokheli webandla le EFF Zimbabwe esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gandia sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lingaya ku www.voandebele.com ukuze lithole njalo ezinye indaba. Asidibaneni njalo kusasa.